ama-arms ka-state amathathu. Kule executive okhokhelwa umnankagwa, kube le-judiciary yabomalawa, bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina unankagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakatshele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona, basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano ose-Victoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Ikholizathola ukuthi ama-MPs ke ahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa Mugabe buye bazovakatshela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi akasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zona lezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolosi ithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayi, khona kuthiwa ukuthi general eHarare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuss within the building. Kungaba nzima bahamba lapha nesaxotshela khona uMgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitsho bhuti, kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betshaya umoya bezithokozise, but ngapha sikhala ngama-expenses. Ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnankagwa kabamnaki njenge-MTC okuyiposition enhle abalemvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget, uthulu sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnankagwa, along the lines zena leyana i-speech ayidelivayo e-State of the Nation abayiyalayo. So kuyakhontradikta, kuyakhontradikta manje pho bahambeka nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye, akuvele kwaliwe across, okungakuthi vele kugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MDC iphume completely ephalamenti ithiyane lephalamenti, ngoba kusizi ukuthi kuningi okukhontrolwa nguye umnankagwa ephalamenti, but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangele. So ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya, hhayi akuhambi kuhle, akutshengisa ilizwe i-position eyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Kuthiyene umnewethu ufuzayo kumele akunanzelele ukuthi kuthiyene umnankagwa ukontrola kwi-executive i-government uhulumende, then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende, aku-legislature ephalamende. I-core business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho, ikuscrutinize ibhajethi yena leyo evela-ke ku-minister of finance, bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungiswe, bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani. Nxa bengaphuma khona phana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy, sesibulele enye i-amu ye-state, kutho ukuthi-ke i-executive omthuli labamnankagwa babe sebesenza ibhajethi basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe, ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima. Akwesihlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-MPs, ama-MPs bakhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazaziswa khona nephalamende. Sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa ephalamende, yikho kama-MPs esasukuma khona, hayi loku ayisuke omunye wethu. Kodwa-ke nxa ehambe kukhabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona, bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo kukhabhinethi. Ikanti iphalamende akuaphoyinti umnankagwa, kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale lephalamende. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende. Kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lephalamende, angabuya amalunga ethu ephalamende asukuma amthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo?
Ya, ngigqiba kodwa ngiyamuzwa. okumele sikuvumelane kuqala, especially abaku i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnangagwa, kuliwa lo mnangagwa umuntu, sizayenza imisteki esayenza kumgaba, esaxothana lo mgaba umuntu, sachiya i-system. Umnangagwa yi-system. Ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga ukuthi i-system yakhe iyerun iphalamenti, awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnangagwa, ngama-policies akhe. So lakho kakuvele kulahlwe kuyilayini njengaye ngxa elahle.